Amabandla ancintisa kukhetho oluzayo akhankaza ngamandla ezabelweni zonke sekusebenza insuku ezilitshumi ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhulu eZimbabwe. Amalunga ebandla elibusayo asabalele ilizwe lonke lapho abathembisa khona abantu izulu lomhlaba lingavotelwa kukhetho lolu. Umnumzana Nelson Chamisa ukhokhela ibandla le-Citizens Coalition for Change ubesesabelweni seMasvingo emhlanganweni omiswe ngamapholisa ajike intuthu ehitshayo abantu basabalala. UChamisa ucothoze kakhulu okwenziwe ngamapholisa amtshele ukuba isikhathi sakhe besesishayile yena esakhuluma labantu. Asebenzisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. UNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okuhlangothi lwabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change uthi maningi abakubandla leli abakhahlanyezwa ngabakubandla elibusayo.
Imikhankaso kwakathesi ibisahamba kuhle ngaphandle kwezigameko zokwethuselwa esizibonayo. Izolo sise-Falcon Mine Ward 22 enoko area 4 i-opposition sivakatshele khona sisenza i-door to door sisuke lapho sesigijinyiswa ngalolo ludlame esilwenziwayo yi-ZANU PF. So siyakhampeyina sibili siyazama ukuncenga kodwa siyethuselwa abantu bethu beyethuselwa okwakathesi sesithembele khonoko ukuthi mhlaka 23 August uNelson Chamisa uyangena. UNelson Chamisa uyathatha amatomu wombuso kuleli lizwe sibe nokuthula.
UMamlotshwa uthi bakhathazekile kakhulu abantu elizweni lonke jikelele abafisa ukuvota ngokuthula.
Izigameko zodlame siyazibona hayi kuphela ezansi emathebeleland, izigameko zodlame sizibona emashonaland kule champion lethu elibulewe yiZANU eChiretsi. Siminge ezinyawo akulanto enhle. Sikulindele, besivele sikulindele ukuthi iZANU PF izakhipha i-violence sokusiya ekugcineni kwe-election ukuthi bethusele abantu. Okuhle ngalokho ukuthi abantu abakayithuki. Esiqinisweni ukuthi khonokho abakwenzayo kokwethusela abantu kwenza abantu bafuna ukuthi iZANU PF iphume kungene ubaba u-advocate Nelson Chamisa asiphathe ngokuthula. So kwakathesi imashonaland yonke alipheli ilanga alipheli usuku singezwanga isigemegeme sokuhlukunyezwa, isigemegeme sokudatshulwa kwama-posters awe-CCC. Siyabona ukuthi i-tolerance yinto engekhoyo kuZANU PF. Ngiyabona ukuthi i-Hebertipo School of Ideology ayibafundisanga abantu beZANU PF ukuthula lokutolerate abanye abantu abalembono etshiyeneyo. Abafuni khona ukuthi imbono etshiyeneyo ifike ezigabeni ngoba bajwayele ukutshela abantu i-propaganda nokutshela abantu amanga. So kwakathesi siyazama ukuthi lathi njenge-CCC sesivele sesingenile ebantwini, sesihlele enhliziyweni zabantu, siyathemba ukuthi abantu bazayenza okuyikho ukuzikhulula mhlaka 23.
Kodwa uMnumzana Richard Moyo, umphathintambo wesabelo seMatebeleland North, uthi kuthule zwi eMatebeleland North.
Kuhamba kuhle kakhulu madrama, kuhamba kuhle kakhulu kakhulu kakhulu. Kunokuthula elizweni, abantu bazikhampelela freely and akuhamba kuhle kakhulu kakhulu. Angikusho ukuthi kulamakhampeni
ngama-rallies
nje kuphela for different parties. Ukuthi kulamakhampeni dade akuthule, okuthule okumangalisa elizweni. Yes,
nilikwenze njani khona ngapho e-Mat North ukuthi ukhanye kungani kulokuthula kangaka?
Ya, siyayiparedla every ama-meetings, every rallies esikwenzayo yikho esibakhuthaza khona both parties ukuthi you see after elections we are still brothers and sisters. So asikhampeneni kulokuthula, kungaliwa, kungalani. Yikho esikwenza e-province. Asokuze kuthi akule incidenti yokuthi ubani kuwajikijela ubani ubani and we have activated ijoke ukuthi vele ibe kusenta ukuthi any muntu ofuna ukuthi kube lemsindo kuzakhamuzi, those people they should be arrested and kuthule zizwi eprovince.
Ye, nxa sikhangela-ke kule Nyamandlovu lebubi kulabanye amapulazini ngale bathi bangazani bayithuselwa ngamahovedi bathi salikhipha lapha lingavele livotele amanye amabandla ukuba kuzokwakuzwa.
Akuqalwa lokhu, akula muntu okhuluma lokhu ngaphandle kwamfowethu omunye upresident yenye opposition okhulumileyo nje Mgqeke ukuthi nxa engangena kupawa uyaqalisela khonapho ukukhupha abantu emapulazini esitela abakhutshwayo. So kutsho ukuthi Mgqeke ukuthi into engawini uzakhupha abantu abamnyama efaka amakhiwa not ama-ovid ngoba lo engakukhuluma khonokho siyamphosela phakathi imbili zase-elections.
Ye, masikhangela-ke ngama-campaign enu kumbe ngithi ngomkhankaso wenu livele litshelani abantu khonapho nxa libhotabhota?
Uyazi kathethi njengeruling party zanu-P F upresident esilaye ngefoye ezengenileyo akudingi ukuthi yena ekhampeni imisebenzi yakhe iyamkhampenela upresident idingi nangakho ngokutshintsha impilo zabantu lange-economy esitshintshe ngayo zosukuma-sanctions uyakwazi before ingena uba umnankaso bekulama-cues angapheliyo awe-fuel sewaphela bekulama-cues angapheliyo amabhenki sewaphela and ubone ne-infrastructure imigwaqo eyathiwayo futhi umgwaqo wokuqala okasi ukuwakha from bed bridge maswingo maswingo harare harare chirundu ubone ukuthi ngumgwaqo onjani ukhangele yona ibhoda onangwayo ukhangele iphalamende eziyake eyakhiweyo emadamdeni ukhangele ama-airport i-upgrading of i-victoria falls airport ne-robert gabriel mgabe airport ukhangele ukuthatha abantwana abaningi kobotsholotho kobo-plant ne-blawayo bebesifa behamba ngeganga ngenxa yokuthi bebe-aplaya amapasiport amapasiport engaphumi kathesi wabo umnankakho udivolvile amapasiport unga-aplaya only 3 days ipasiport yomntwana isiphandle sekwase uzihambele egoleze okwenzayo ephinde sembukele ize nxa ibona izinto ezilanda egoleze engasebenzi so kuningi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imisebenzi yakhe
abantu abafika izigidi eziyisithupha 6 million bakhangelwe ukuba bazavota kukhetho oluzayo.